Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kumpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labona obhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamachumi amabili lasishiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezinsuku sokusenza siphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko nokuzithokozisa kuwoza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-Afropop kanye lo-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso yeMedical Association labona nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamachumi amabili lasishiyagalombili bekhalale lo msebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association. Utshele iZimbabwe Medical Doctors Association, utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamachumi amane lasifica mine mbili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe-Health Service Board. Umthethwandaba we-Labour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors, sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona yi-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo ezibhedlela ungazange utshintshe, labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazane kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhona ukusebenza?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-healthcare system elizweni abantu bona laba ababili baqakathekile, udokotela i-patient. Sakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi, akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation ngenxa yokuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, odokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela inxa ukuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi lama-solutions. Esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama-grievances lezikhaya zabadokotela zingakhangelwanga. Kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu begula bekhala ubuhlungu. Lokhu lakho kubuhlungu bodokotela ezingqondweni ukuthi baba lama-depression over izinto ezinjani.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela ukulisekela kwenu khonokho kutshoni?
It's really bad news because usho ukuthi kangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private bonke sebengena ku-industrial action and khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeziki ukuya emsebenzini kutsho ukuthi izibhedlela sezingavalwa lokuvala nxa i-situation ingakhangelwanga.
Yes, bonile njalo litshengiswa imithi, kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana. Lina lithini ngakhona ngemithi leyi ukuthiwa ithengwe nguhulumente?
Thina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisiza kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi yeye kule mithi engaka esitholakele but ezibhedlela kungela mithi. Into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le eminenginengi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi kodwa ezibhedlela kungenaludo. Umnyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akulamithi ezibhedlela and into esikhalela yona yona le ukuthi ekucineni nxa sisizile ama-report yona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sekusiwa lokukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabo lokhu sesikolo njalo balibhadalela imali kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela and according to ama-international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5 xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors and that's the situation ekhona khathesi. Ukuthi sithi udokotela yi-student hhayi kuyasethusa lokhu asibhadalwa mali imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi and by the time siqeda ukufunda kwethu imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bhek ngoba ziningi kakhulu.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxela eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Slanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye nabadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina ngTafara Tekere. Ya, msebenzi wami ngathi ngihlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo yenza trade call, but ngathesi sisebenza kuWhatsApp manje abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi uyasifonela usitshele lapho khona siyabuya sizokutshintshela. Ya, ngathesi ibusiness ngani iyaphusha. Because abantu abavela phandle baningi, especially amarandi babuyile, lama rates wayehlisile. Senzele ukuthini? Senzele ukuthi siwakholekthe ngemali ezincane. So amarandi maningi kumarket, so irate iwile, but kathesi yiwo wodwa agcwele kumarket. Zibuyile injini.
omunye njalo osiphatheleni uPatience Banda yena-ke usebenzela ePirate Bridge.
Igama lami nguPatience Banda, mbiya kwabulawayo komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBay Bridge ukutshintsha imali sicila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17, so ma ulama range woza kithi. Since kuyinyanga yekhefu abantu balahlile lenjiva zehlile kakhulu, so ma ufuna imali uze kithi ngqo sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu. Ngiyabona.
Mina ibizwa nguSinenjabulo Dube, ngihlala eMabutho. Alapha sihlangana lobunzima, imali esiyitshintsha ebantwini iyadura plus izinto ziphelile ezitola zithengeki. Ikhisimusi yalo nyaka ibinzima kakhulu ngoba izinto bezingathengezi ezitolo. Kuyafana lama-inform abantwana athe sizikolo sezisiyavulwa, kunzima kakhulu ama-fees, ama-inform akhwelisi.
Mina ibizwa ngingumire Mncube. Into uziwa esihlangana labo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali, laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo, and futhi sihlangana nokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile. Ngoba uTopas uthi inform yomntana eyodwa $54, so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangikhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole, so kunzima baseZimbabwe asikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya, khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yiba benza imali ihle kakhulu, ngoba bekuyi-1:1 yokungela problem lebhondi lethu, ngoba siyazivela ukuthi ibhondi lethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe yiba bayenza ibhondi lethu liwe kakhulu.
Lapha izizweni sithele nzima ngabosiphatheleni, yiyo esebenzi imali itshintshe ivalue every day. Ukuthi wazi abantu abantu abayafisa South Africa sibe bakholisa ikhisimusi, nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya. Ngoba $500 ibond iphenduka ibe $140 something. In the year imali eholwayo kathi silapha elizweni, ukuthi vele asila ludo, vele siyazihawulela. Kwakuthiwa emthethweni kuthiwa bayabotshwa but bakhona ezitritini, nakathi singahambe bathola anyway etown. Into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono ukuthi ukukhishe ibond.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi, uyaqilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe bayaphambili besebenza. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Ikhansili yedolobha lakoBulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumanisipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. IBulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ya ecocash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Life Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempilakahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024657318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wabele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi nengi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhla ka 30 kumpalakazi ngoba labe commission yebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo ye-Proactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni ase-Afrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya e-Europe ugcine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe-Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsokwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenator wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa esitriti. Abantu abasebenzayo ama-wages abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadala nge-bond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadala ngama-US dollars i-250 yayithenga kathesi i-250 ungakalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50 kutho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo abathengisayo kabasatholi ibhizinisi ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwaniseki ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 ukuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho eza kubathatha imali ye-lunch ende uchova sedula hole yanto yakwazi ukuthi from 2009 njengabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ile skweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba. Libona ingani uhulumende imali angayithatha ngapi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovemba wathi iZimbabwe is open for business. Wathi seze njalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana kaphumisanga lutho. Sahamba kuma-election ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye sithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi bale balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko usenator wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshwana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Ichi woza woza Friday my darling, woza Friday seven to pokine, woza woza Friday my sweetie, woza Friday inambalin komine wena. We baba
woza Friday lamuhla sivala umnyaka ka 2018 sinabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Lokufisani Julani Moyo umculo dabuka eLwagweru lapha ke ukhuza ethi originale ephuma kudlalate lakhe litsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance
aka 2 yilo lomsebenzi ni Afropop artist based in Joburg ngenza imusic abayibiza ngokuthi Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala ngicula isintu sethu ngicula imusic yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo 2006 yithi ku 2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u 2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne progress ngabeka ngaleyo ndlela. Kunezinto eziningi, kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile. Angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeyo ngijabulise kakhulu.
Kanti ke le ethi originale isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini internet. Kuthi kakatandabuza ukuthi ngo 2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U 2019 kind of kuzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nganikeza i-album yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ukuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabule.
Kanti ke ngonhlolanja idlakade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEsther Simanda ophethe idlakade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo okusaziwa ungwenza insizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ethi nemaphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChris Madliwa, umculo ngcula uMaskandi, igama engisibiza ngale mculo ngintombi yabelungu. Ngiphe ngisebenza lo manager wami uXolani Imbila yensizwa la. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku 2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu 2018 lobi album iphume ngo-October kodwa bekungumnyaka right wona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni Joss FM ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon nasekhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngeke nga-interviewa nakhona.
Lonale ke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Umntu mbebelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizolishutela yona i-video next year ethi mantombazane kanokuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba best kimi, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi umsakazi yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
I
Wabili ututsi nontombi yabe lungu, bati nyakumuja mwenye Zimbabwe, sohlangana wazayo. Sifuma kenkudleni ngale eka ntombi yabe lungu eti mantombazana chinchani zenzo o 2019. Melikro 7, Johannes Begwele, South Africa. Ningu Benedictine Shikapo.
Oke ngumculo oka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop ubona ke bebekhuluma le ntathele izindaba yeStudio 7 uBenedict Nhlapo. Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abaselokhu bekhalale umsebenzi. Lugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.